ungathi azikhangela izivumelwano ezikhangelane lobuchwepheshi bokusetshenziswa kwamanzi emifula egeleza eZimbabwe laseMozambique. Lokho nje inhlala yenza njengoba ngisitsho, ubusuzibuza ukuthi kambe lezo zivumelwano ngezanini, ziyasebenzani, zizanceda njani umphakathi. Yebo kambe labo abazilobelana phansi bangaba lazo izizathu ezithize zokuthi lokhu kuzabasiza. Inhlala yenza njengoba ngitshilo yokudlelana kwamazwe ukuthi kube lolutho oluthize, njengoba lathi silabo makhelwane esihlezi labo siyakhulumisana ngalokhu lalokhu, sibabaze lokhu lalokhuya. Kungatsho ukuthi eqinisweni sesingaswela ubuthongo ngakho lokho esiyabe sikukhuluma. Angithi phela omakhelwane sibakhethi, sizibona nje sesilabo makhelwane ingabe siyabathanda kumbe asibathandi, kodwa kanti singcelelane labo, lezibi zabo ziyangena kwethu, lezethu zingene kwabo, sibe sesikhulumisana ukuthi singahlalisana ngcono njani. Kodwa ngombono wami lezi zivumelwano kazilancedo olubambekayo owakhakhile. Izivumelwano nje zokuthi abantu bathi singomakhelwane singenza lokhu lalokhu.
Singathi amazwe la womabili ubudlelwano bawo buqinile yini, njalo kukhona angakwenza ukuthuthukisa imnotho ekalowo nalowo?
Eqinisweni kudala kusukela khonale kusaliwa impi, siyakwazi ukubana ibutho elalingaphansi kwezanu owathiwa izanu la lalilobudlelwano obukhulu lebutho laseMozambique ngesikhathi saboSamora Machel el-Frelimo. Ngakho ubudlelwano bakhona babungobezikhali zempi, kusaliwa lalabo okwakuthiwa ngabacindezeli, amaPhuthukezi eMozambique lamaNgisi lapha kwelakithi. Ngakho-ke ubudlelwano bakhona yibona lobo obadaleka ngaleso sikhathi sezimpi zokudinga ukubana abantu bazikhulule. Kwase kusuba njalo kwaswela kanti kube nobudlelwano bokuthuthwa bokuthwala kwamafutha esuke eBhayira ngempompi le kuthiwa yiFeruka ezogeziswa kuleli lizwe, siwathola endaweni ezitshiyeneyo. Qathekileyo ukuthi ubudlelwano obunjengalobo bube khona ugcine kahle, ngobana thina phela anti ilizwe esingelalo ulwandle lapho imikhumbi engafikela khona. Izinto zethu zonke ezibuya ngemikhumbi zifuna amazwe esakhelane lawo alolwandle lapho imikhumbi ezafika khona, sibe sezithola khonapho-ke lathi lokhu esiyabe sikuthola kuvela kwamanye amazwe. Yibo-ke ubudlelwano obungaba khona-ke obunye ubuqathi kuleyo phakathi kweZimbabwe leMozambique. Ngingasatsho-ke nokuthi-ke vele-ke imingcelele layo yaphunga ukwehlukanisa abantu, ungakhangela kwoManica province eMozambique iLimanicaland eZimbabwe, abantu bakhona ngamanyika kuya ulimi lwabo lucishe lufanane. Ngakho indlela ngobunye ubudlelwano obungaba khona kilokho. Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwala mazwe amabili esingabala kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili, ikakhulu thina njengathi laba eZimbabwe. Angiboni ukuthi kuyini okukhulu esingakuzuza ukungaphakamisa inotho yelizwe lakithi, ngoba vele singokhwayibhethi okwakhathesi kasinalutho, singazi kwelizayo, kodwa okwakhathesi